Uyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela uStudio 7 lamhlanje ngolwesibili ekuseni mhla ka 5 Mbimbitho 2019 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
umongameli ilungelo kalayo imvoti ngabe uyakhuluma ngendaba ezinjalo ngoba yena ukungena kwakhe uba umongameli wele Melika angena ngendlela engcolileyo ukudlula le eyakidingayo. Bona ngapho kini bavele bona sebeyi-developed world ukuthi ntona into zonke kumele ukuthi ngabe zihamba kahle.
Umongameli Donald Trump wele Melika useqhelise izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF esithi kuningi okusamele kulungiswe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Mbona ngani kuzaphuma-ke umthetho ongaba nzima kakhulu edlula lo kade ukhona, ngoba ngokuzwa kwami sebefuna-ke ukuthi bebe lo mthetho okhangele eze-social media abathi i-Cyber Security Act.
Iintatheli zindaba zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokubunjwa kwemithetho emitsha ephathelene lokwethulwa kwezindaba kulandela imibiko kahulumende othi uzeza kwesula umthetho we-IPA kanye lowe-POSA. Kuthi-ke esigabeni sethu esiphathelane lezomculo namhlanje silethulela ihlandla lakuqala lomculo weqembu elicula umculo wesichathamiya elizibiza ngokuthi yindosakusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Donald Trump wele Melika useqhelise izijeziso zenotho ezetheswa iziphathamandla zezanu-PF esithi kuningi okusamele kulungiswe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze ilizwe lakhe lesule izijeziso lezo. Embikiweni awethule izolo uTrump uthe lanxa kube lobubelo kundlela ukhetho lweZimbabwe oluqhutshwe ngayo nyakenye nxa kuqhathaniswa lakweminye iminyaka, ukhetho lolu kalufikanga kuzinga lokuthi lube lukhetho olukhululekileyo. Wengeze ethi kule nguquko kwezombusazwe lakwezinotho okusamele igcwalisiswe nguhulumende kaMnangagwa andubana ubudlelwane beMelika leZimbabwe bubuyele esimeni esihle. Uphinde wathi iziphathamandla zezanu-PF eziningi lokhu ziqhubeka ngomkhuba wokwaphula amalungelo oluntu. Ngokunjalo uthe izijeziso zenotho lezi zizaqhubeka zikhona okomunye njalo umnyaka. Okulinyathelo elisolwe kakhulu lilunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma.
Okokuqala engafuna ukuthi ngubuze ukuthi wona kanje uTrump yena engena uba ngupresident ebencintisana lobani?
Ubencintisana lo Hillary Clinton.
Singabuyela emaphepheni sizabona ukuthi uTrump waqibilezela umama uHillary Clinton. So mina ngibona ngani uTrump lapha ami khona kalala ilungelo kalayo imvoti ngabe uyakhuluma ngendaba ezinjalo, ngoba yena ukungena kwakhe uba umongameli wele Melika angena ngendlela engcolileyo ukudlula le eyakidingayo. Bona ngapho kini bavele bona sebeyi-developed world ukuthi ntona into zonke kumele ukuthi ngabe zihamba kahle, kodwa akwehlula waqibilezela umama uHillary Clinton. Thina ngapha sazama umzamo omkhulu kakhulu for the first time ukhetho lethu belivulekile lubona ngabantu abaningi njalo even ukukhankasa bekukhululekile. Angiboni lona namhlanje sengihamba laphana aqale ubana abe khuluma ngendaba yeZimbabwe yena wangena ngendlela ebuhlungu embi ewuqile umamalwana. Ikuthi umamalwana uthiyene nje lo wabuthamisa ngoba yena wathi hayi sikubonile ungigqibelezele, kodwa iMelika yiyo kumele iye phambili, asihambeni phambili siqhubekele phambili sivusa umnotho weMelika. Okuthi ngabe la ubabuthamisela ngabo wenza into enjalo ebezafanana lomama uClinton. So ngibona ngani uTrump ukuthi abe nguye osekhuluma ngendaba ezinjalo ulahleke kakhulu, ngoba yena ungene ngobuqili kwabana labakhona.
kodwa ukhetho lwe-Melika babuchuma ukuqilibezela okhuluma ngakho abekho abakhononayo ngakho
bakhonona kakhulu bakhonona kakhulu sibili ngiyakhumbula ukhetho lwana sizalulandela sonke umama uHillary Clinton waqhubilezela okusegcekeni kodwa into enhle engiyithanda ngabantu beMelika ukuthi bona entweni zonke bafaka iMelika phambili abayenzi lokwana kuthiwa yi-selfish politics lokwana kuthiwa bona wena usufuna uwomela uwomisela abantu bakhokhelayo bona bakhanyela ukuthi bona iMelika ayiye phambili okunye sizakubona mbayimbayi kodwa ukukhonona kwaba khona kwakhuza into ezine kakhulu uyakhumbula nxa usakhumbula kwaze kwakhuza ngendaba yerussia ongathi la ingenile yancedisa yenza loku nalokhu incedisa ukuqibilezela lani into ezinjalo so ukukhonona kwakuvele kukhona so yikho ngisithi mina angibona ukuthi bana ubaba uTrump usesimeni esihle sokuthi akhulume ngendaba ezinjalo yena evele laye engangenanga ngendlela epheleleyo esuthisekayo ebusisekileyo ubana abe ngumongameli wele Melika
uthi njalo uTrump kusakunengi okumele kwenziwe nguhulumende kababumnangagwa ikakhulu ekuhlonipheni intando yeningi lamalungelo oluntu lapha liyakunanzelela lani ngaleyo ndlela ukubana ukuze lidlelane kuhle lamanye amazwe kunengi impela elimele likwenze ekuhlonipheni amalungelo
iqiniso elipheleleyo ilizwe lakithi lilento eziningi okusamele zilungisiswe ukuthi siye phambili kodwa-ke ukuthi bona yena akhulume sengata yena sina ngapha yito esesingosathane yikho lapha engiphikisana laye kakhulu sesizame imizamo eminingi kakhulu ukuba bomnankaga ekungeneni kwake kathesi ngakabe lesikhathi eside ngakho-ke awusoze ukhangelela ukuthi into zonke zihle zivuke sezilungile yinto emele ilunge mbijana mbijana kuhamba kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana uba bomnankaga ulayo into ekuthiwa yi-will power ngesikhiwa yokuthi into lezi kazilungiswe so into ekhona yokuthi ngabe abantu bamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe ngoba yikho akufunayo konokubana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona kodwa phela yinto engaso zibuye overnight yinto ezabe ilungiswa mbijanabijana lathi sesifike labo kumele sifike khona kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka izijeziswe ngendaba naleyo mina mbona nganta yikho lokho esho ukuthi ngesikhiwa is a hypocrite epheleleyo sibili
umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF bexoxa ecingweni lomthungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo Intethele zindaba ezeZimbabwe zithi zikhathazekile ngokubunjwa kwemithetho emitsha ephathelane lokwethulwa kwezindaba. Kulandela imibiko kahulumende othi useza kwesula umthetho we-Access to Information and Protection of Privacy Act, IPA. Kodwa ibandla leZANU-PF lithi intethele zindaba zesaba umnyama ongelampisi. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Zenzele Ndebele intetho lezindaba elodumo esebenzela kobulawayo.
Mbona ngani kuzaphuma ke umthetho ongaba nzima kakhulu ukwedlula lo kade ukhona ngoba ngokuzwa kwami sebefuna ke ukuthi bebe lo mthetho okhangele eze-social media abathi i-Cyber Security Act. Ese sibona umthetho okhangela ngezedatha le information abathi data protection and personal information because ungakhohlwa abantu abakuthandi kona ukuthi kabe kukhulunywa ukuthi sebehambe bayayelatshwa eSouth Africa sebehambe bayayelatshwa e-India so bazama ukuthi abantu bengajoli bekhuluma ngento zenezi ngoba ungakhangela WhatsApp labo social media laba sebebakhathaze kakhulu so bakhangela ukuthi bayenza njani ukuthi beprotect information yabo abathi personal information bese kusuzoba probably lomnye umthetho osozakhanyela-ke ezemsakazo le ezama-newspaper so ukuriphila ukuthi ukukhitshwa kwesikhathisana kwe-IPA lokhu kungagcina kuletha imithetho emithathu ezabe ikhanyelene lezemidiya jikelele
singathi-ke kodwa-ke wena nxa sukhangele ubona zani kuyaphuma kungcono kumbe kuyabe kungani kuyesabeka sibili
unfortunately abantu laba ababusayo ambathembi so mbona ngani kuzaphuma imithetho ezaba wesi ngoba ungananzela ukuthi sikhuluma ngabantu abathatha 5 days becuthe i-intanethi abantu bethole nzima lapha bengaboni ukuthi kuhamba njani abantu abathona becomplaina besithi kulabantu abangafuni ukuthi iZimbabwe ihlaliseki abasebenzisa i-social media so amboni kuphuma umthetho ozaba ungcono umbonani ungaphuma mhlawumbe umthetho wesi nge-IPA singananzelela i-IPA ibisithathelwe kakhulu ngathi kona ibisisiba yi-relevant ngoba izikhathi eziningi abantu abakade bekhala nge-iPad bengasela ndaba layo ngoba besukule kulabo Twitter, kulabo Facebook, kulabo WhatsApp. So abantu bengasagcelanga kakhulu emanyuzipepheni okuyinto eyayikhona ngabo-2000 ngesikhathi i-iPad ibuya. So ngikubona kwa just trying to update i-iPad ukwenza ukuthi ibe yi-iPad yesimanjemanje sekule-social media.
Lapha-ke uthi abantu abavusa inkobi pho abantu abasebenza ukwethula izindaba kumele benzeni lapha nxa ukuthi kusabunjwa umthetho lo?
I think abantu kumele belandelele ngoba kuzaba nama-processes okuthi nxa umthetho lo usubunjiwe bazahamba phela benze ukuthi ama-public hearings ukwenzela ukuthi bezwe ukuthi abantu bathini. Bazahambisa futhi e-parliament lapho kule-legal committee khona bazawudebate e-parliament, bazawudebate e-senate. So abantu ababona ngani ngama-stakeholders abafana nezemsakazo nozindaba lento ezinjalo bamele bekulandelele bewuthole umthetho lo usayi-draft bewucubungule behambe kubo MP bebatshele ukuthi hayi thina besicoka ukuthi lilungise lapha lalapha bephinde sekudla ama-public hearings la behambe beyenze ama-representations ababona khona ukuthi nxa kule nto ababona ngani i-wrong khona. So amboni ukuthi abantu bamele behlale nje bemelele ukuthi uhulumende uthuza lethu umthetho ngoba akula hulumende okwayenza umthetho ozayenza imidi isebenze kuhle.
Omnumzana Zenzele Ndebele intathele izindaba esebenzela kobulawayo lapho-ke bexoxa lo Gibbs Dube. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo nomnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano-PF ngalolu daba.
I-social media sonke siyayifuna iqakathekile nxa siyisebenzisa ngendlela eqondileyo, kodwa nxa sisebenzisa ngendlela ekuganga ebisa ukuzondana ebisa ukuhlukumezana sokusiba yinto embi-ke khonapho anti yabona. So into omele ezakale ukuthi uhulumende kabuyele imithetho ezenza ukuthi laba abasebenzisa i-social media ngendlela eqondileyo, sila ama-family groups khonapha ku-social media, sila ama-church group ku-social media, sila abangani group nje singabangani ku-social media and siqhubana le information eqondileyo kuba yinto enhle. Kodwa nxa mina sengizabonga ukuvuka nje sengiphosta ngithi umthembo kasekho wena uphila, so kuganga-ke kulokho. Umuntu ezanjalo kumele ajezi uzenzele ngoba anti abona ukuhlukumeza umthembo lemuli yakhe labosendo babakibo ngento engamanga engayisiyo. So umuntu wenza into enjalo ye kumele ajeziswe, kodwa nxa sisebenzisa ngendlela enhle hawu kukwebe kusobala kubalulekile njalo kukhululekile kungelanto embi phakathi.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF lapho-ke limuzwe exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Sesifikile isikhathi sokuthi sike sikhangele kokunye okuphume kumaphephandaba ase Zimbabwe. Iphephandaba Electronico likhokhela ngodaba lokasibarukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uphoselane aqatha lowake waba ngumphathintambo wezemali kuhulumende womanyano umnumzana Tindayibithi ubemethesa umlando wokungaqalanga wacela imvumo yedale lephalamende andubana ilizwe liyethatha izikwelede kwamanye amazwe esithi laye wenza okufanayo lapho esesekuhulumende. Umangujka-ke utsho lokhu ephendula imibuzo yekomiti ebona ngezemali lapho imiswe phambi kwedaleleli edaleni lephalamende ekhokhelwa ngumnumzana Bithi. Kuthi-ke ngale ngasekudaily ephephandabeni le-Daily News, inkampani epheka lokulungisa okunathwayo e-Everam Beverages inikeze uncedo lwamafriji kubanini bhizimusi abalahlekelwa impahla ngesikhathi sokutshengisela okwagcina kuqhamuka udlakela ngozibandlela. Phezu kwamafriji nalawo edlula ikhulu 120 fridges, le nkampani iphinde yanikeza abesifazane abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-cooler boxes angamakhulu amathathu 300 ukuthi bancedakale basungule amabhizimusi amatsha. Siziphetha-ke lapha ezivela kumaphephandaba. Esigabeni sokuvela kwamanye amazwe ngamafitshane, Ngemva kokuphika kweminyaka emihlanu edluleyo, intethelenzindaba elodumo yakwele Egypt uMohamed Abzaidi uze wakhululwa izolo. UZaidi owaziwa ngegama lokuthi Shakan uthi uzoqhubeka ngomsebenzi wakhe laloba efakelwe imigoqo eminenginengi ekuqala ukuthi azivike emapholiseni ngokutshona kwelanga nsuku zonke. Njalo sokuqhamuke ukungezwani phakathi kwelemelika lelebhilithane ngokumele kulandele kusivumelwane isiphathelane lomsebenzi wezokulima lapho elebhilithane seliphuma kumanyano owe-European Union phansi kohlelo olwe-Brexit. Kule hlanganiso ezimbala ezilwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni kuzo zonke inhlanganiso eyabhejwe likaZulu ngenye yalezi nhlanganiso iqhuba umsebenzi ngokuqotho. UChris Gande owe-Studio 7 uxoxele nobhala jikelele wenhlanganiso le uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umbuso Fuzwayo lijaha asingathi yindoda ngoba sengidlulile ebujasheni ezalwe eselobela yafunda khonale ngazoqedisa iprimary yami ngoBulawayo ngayafunda isecondary eNketa secondary ngokwenkolo ngikhonza eSabadeni.
Kahle kahle kuyini okwabangela ukuthi uzibone usungumuntu olwela ilungelo labantu besigaba seMandebeleni?
Njengomuntu okhulele eMandebeleni ngithe ngikhula ngibone abantu bakithi behlukunyezwa ngohulumende lowo ngingumntwana wesikolo eprimary. Sikhule ngaleso sikhathi uhulumende esenza i-genocide and ngokukubona lokho yinto nje yase I think yaregister engqondweni yami ukuthi abantu bakithi bahlukuluzwa. So ngithe laloba sengise-secondary ngakubona ngithi abantu besiNdebeleni njalo nje siyasegregethwa emathubeni emsebenzi lasemnothweni ngase ngibona ukuthi hhayi okwenza sihlukunyeze kanje ukuthi anila bakholwa vele ukuthi basinqoba ngombhuqazi. So khonoko yikho kwangenza lami ngathi hhayi kuzaqakatheka ukuthini siwe sisiya phambili kulokuthi senzwe ngabanye abantu singamadoda besenza abafazi babo.
Ye manje sikhona yini isikhathi ozangena khona kwezombusazwe ikakhulu ezamabandla ama-political parties?
Ngake ngabo 2000 ngake ngaba kuwo amabandla but kathesi ngingazi ngxenye ngizangena abantu bathi hayi uright ngiqhube ngikhonapha abakathi ukuthi ngiye nga kwezamabandla babe bekhona nje abathi kwangikhona hayi vuya ndoda ku-party politics but abaningi ngixoxa nabo bathi hayi ndoda khonapho lapho kukhona obubambe khonapho. So kuse kulabanye abathi kwangona abanginxusayo kwezepolitics kuphathi politics but abanye bethi uma sixoxisana bethi hayi ndoqhubeka ubambe khonapho ngoba indima esathi uyifuqi dalika yiphuthi. So kwalesi sikhathi ngisakhangele khonaphana ukuthi hayi siqhubeke silwela ilungelo loluntu.
Ngokubona kwakho wena ubona njani ezombusazwe elizweni lapha kuliqiniso yini ukuthi umuntu odabuka kwelamaNdebele kasoze wafa wabusa ilizwe leZimbabwe?
Ngendlela okuyikho khona akutho ukuthi kasoze wafa wabusa kodwa kuyadingakala kube le-change of mindset ngoba into eyenziwa ngomgalo ngo-63 imbi kakhulu yase yahlanyela yaba yinhlanyelo embi ukuthi lakatheso ungakhangela iZimbabwe indlela estructure ngayo akukhethelekile ukuthi umuntu ehluleka kanganani ukukhokhela. Okuqakathekile ukuthi ukhuluma lukhulini uma umuntu evela emashonaland akulandaba ukuthi ule-experience versus umuntu emathebeleland yena vele experience number one ukuthi ukhuluma ulimi lwesishonela. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bekuzwisise ukuthi hayi awukhokheli ngoba uvela ku-tributize kodwa ukhokhela ngoba uyakwazi ukulalela imfuno zabantu. So konokho mbona ngathi yinhlanyelo eyenziwayo. Unfortunately labanye abantu bakithi esiNdebeleni sebesuke bayibamba ukuthi hayi sebalutshwane but vele khona kakhulu kakhulu elizweni it's not about numbers it's about ukuthi uzibane umbono wakhe lokuthi ulendlebe nje yokulalela abantu.
Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoyo ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga kubalaleli mbona ngazathi kubo bonke nje abantu uma sifuna ukwakha ilizwe sifuna ukwakha isizwe kuqakathekile ukuthi abantu sizethembe singakhangela ubuntu ngokuthi khona khona ukhuluma mhlobo bani kumbeni lesikhumba esinjani asikhangeleni ukuthi umuntu kuyini ongakunikeza abanye abantu ethuthukise abanye abantu kuyaso yini lesosiphiwo ngiyabonga
hayi lathi sibongeni
lo ke mnumzana wambuso ofuzwayo onobhala jikelele wenhlanganiso yebhetshu likazulu obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ewobulawayo Abantu abanengi bathi kumele ibandla le-MDC likhethe umnumzana Nelson Chamisa ukuba umkhokheli webandla leli emhlanganeni omkhulu wabo owe-Congress ozakwenziwa ngoNkwenkwezi lonyaka. Ake sizwe ke uGibbs Dube we-Studio 7 exoxa labanye abalandeli bebandla le-MDC kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxoxisana lokukhulumisana eyebulenjini bokuxhumana e-Facebook kukhasi eleviwe indebele.
Ikhuluma lomdawini lobusani.
Ye, mdawini akutsho ukuthi phela wena ukubona njani okwenzakala ku-MDC ngesikhathi kulungiselela ukhetho. Kukhongorosi.
Bekuvele indlela ukuthi kuzaba khona babudube ngoba abantu baseZimbabwe sebahlupheka kakhulu. Ipolitiki abasayiyenzi njengokuthi kufanele ukuthi bakhulule abantu sebayenza njengesikhwama sokuphandela imuli nezihlobo labangani. Ngoba kungayisikho lokho. Bebeza mnika uChamisa ithuba ngoba akakayingaphi kodwa mina ukuthi vele abantu baseZimbabwe sebayenzela ukuthi umuntu engabalele ezihlalo nje esodwa ezindlini zephalamende kuyabe sekwazi ukuthi ukudla sokhona etafuleni e.
Ye so lapho ubona ngazani wena yibugovu kuphela ukuthi abanye abantu bafuna ukuphonga ukungena bengasoze benze lutho ngombono wakho
ya ya vele kunjalo vele phehla ikuphonga ukungena nje ukudiliza into ekhona ngento engekho muntu kanti ke bona ngabayibambe benjalo babona ukuthi balikhulisa njani ibandle lokuthi kuphethele izabo ekwazi ukuthi beqondane le-ZANU-PF ngqo ngoba manje mabe nciphisa bebane ngoba umuntu ofuna ukunciphisa laye unabantu bakhe abamlandelayo lomunye lomunye unabantu bakhe abamlandelayo so sizobona futhi bedabukana phakathi yabo
akukuhle ukuthi kube labantu abaningi abancintisayo yini xa bebaningi phela kuba mnandi
kuyabe sokungumdlalo phela lwana khehla kuyabe sokungasokungikufunela ukuthi kukhulule abantu baseZimbabwe kulokhu abakikho khona manje kuyabe sokungumdlalo kanti-ke nxakuyabe kufuna ukuthi kusetshenzele abantu besize bekuya kufuna ukuthi abantu bebambane bebe yi-one
ye wena ubona ngazani nxa kungathiwa khetha ebantwini ofisa ukuthi babambe esidukwini ku-M D C khompana njengomongameli ungabe ufuna umuntu onjani
bengizathi mina lo uThamisa abamnike ithuba ngoba ukwazile ukuthi i-youth abafana abancane bekwazi ukuthi bebe lo mdlalo ukuthi benjani bayivota
sesithathe-ke ubaba ubusa othi mbone-ke ngubheke Sipho
into ekhona lapho kwi-M D C Alliance ibinhle mabela ngabisela umfo lo uThamisa lo umfo ube elesibindi kukho yonke into eyenziwa yizanu phela ubheke ukuthi izanu kahle kahle ayifuni ukubuse abanye abantu lapho ufuna kube yizanu ebusayo
laba-ke ngabanye babalandeli bohlelo le-Zimbabwe Today asixoxeni bengabalandeli njalo bebandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa bebexoxa loGibbs Dube owe-Studio 7
yinkabi yami yinkabi yam yethonsala nzima yeqaqam iminyaka shumi nasikhombisa ayifunanga ngisho le ndebelishi yafa ngumlanjwana wonke abantu mabayibheka
igama lami ngu-Innocent Sibanda
bhekile khathazile westila nzima
owetombu indosakusa the morning star liqembu elafunywa mhlaka 7 May enqameni endaweni yaseGwanda ngaphansi kwenduna uMathema
yaphume emfolweni kabya lajike sondo lase lajikela ngakini avuke useni avuke useni ngaphela sibhakabhakeni ngayibona lenkanyezelo msila yempumalanga indosausa indosausa yaphumela ezindawo esimnandi.
Iqembu leli okuthiwa indosausa the Morning Star siyenza umculo wembube isicathamiya. Yo umculo esiwenzayo esiyenza ngoba siwubone kuBlack Mambazo sezwa kufanele ukubana siwuphakamise lathi sisesigabeni sakithi koBulawayo. Sesihambe amazwe anjengabo South Africa, Namibia, Mozambique, Malawi, DRC, Congo, Swaziland. Sicula wona lo umculo wesicathamiya kakhulu iSouthern Africa yiyo nje esesiyenze amadlaladi awu-10 sesikhuphe amadlaladi ayi-10 elamanje lokugcina yilo elithi indosakusa ingoma le ebidlala manje kuthiwa indosakusa.
Indosakusa yaphuma ezindawo ezimnandi kade wabamnyama kade wabamnyama kade wabamnyama kade wabamnyama kade
yaphuma ezindawo ezimnandi
yabhalwa u-Oscar K. Siziba. Umutho wengoma leyi ukhangelele ngohambo esesiluhambile njengendosakusa.
Kade wabamnyama kade
Sesile 18 years siphakathi komculo lo. Kodwa bekulobunzima esihlangana labo kungakhanya iminyaka yonke edlulileyo. Kodwa sesingene kumnyaka we-17 zaqala ukutshintsha izinto. Yikho sethi iminyaka elishumi lasikhombisa singavunanga lutho. Abantu kodwa mabe ubheka babona ukuthi akulanto ehambayo. Kodwa manje sekuqala ukubonakala ukuthi kwenzakalani ngendosakusa. Yikho sithi ukuphuma kwelanga kutsho ukutshono elinye njalo. seliphumi lilanga sokusila
labo ingabafana bento sabusa sizalethulela ihlanda lesibili lomculo wento sabusa kusasa sesilugqiba ke lapha uhlelo lethulwa lamhlanje olivalelisayo ngupraxitus jeremiah city asibeke ithuba elifanayo njalo kusasa ekuseni ngo-6:30.